asiyitholanga impendulo kodwa namhlanje sithumele i-petition entsha kumbe incwadi entsha eya e-court isithi yona icela ukuthi kungabi i-ZBC yodwa evunyelwa ukungena emthethwandaba we-constitutional court ngolwesithathu. Sizibone ngani bazaphendula kusasa ukwenzela ukuthi kuqaliswe amalungiselelo okuthi laba abazabe bevunyelwe ukungena intapheli zendawo zabo zivunyelwe ukungena zilungiselele ukuthi ziyenza njalo lokuthi umthetho wandabo ubatshengise ukuthi bazawuvelela.
Amagqwetha yenu ngingasele mvumo yokusebenza.
Okwamagqwetha lo into esingaqakathekisanga nangawo ngoba sasivele sisule sazela sokuthi uhulumende wezanu njengoba esesaba kangaka amagqwetha ethu ngoba sithethe akhaliphe kakhulu. Sesicabangela khona ukuthi bazawalela ukuthi asebenze kuleli kodwa siyazi ukuthi bavunyele ukuthi bangene kuleli ngalokho sesazi semthethindaba ukuthi lanxa bengavunyelwanga ukukhuluma phakathi komthethwandaba bavunyelwe ukungena bahlale eceleni kwegqwetha lethu eleZimbabwe elizabe lilo isikhulumeli samagqwetha wonke kaphezulu esenzanini.
Ye, kodwa bavunyelwe ukuthi bekhulume lalo lelo gqwetha eliseceleni.
Ye, lokho bavunyelwe kaishiyo nto ebhalelweyo kumbe eyalelwayo.
Sizwa njalo ukuthi belisemthethwandaba we-constitutional court lamhla kuyini obekusenziwa kurejista.
Kulamaphepha amaningi ebesiwahambisa namhlanje afana lawona lawa awukuthi sifuna ukuthi intatheli zindaba zitholakale zivunyelwa ukungena zithathe indaba phakathi komthethwandaba. Lamanye amaphepha abe lisalela nje kade lokhu kubalulakhanje.
Ngezinye indlela lingathi selusemaphethelweni udaba lwenu njalo lilethemba ukunqoba.
Eceleni lethu amagqwetha kapresident Nelson Chamisa nopresident Nelson Chamisa bahlangene kusisa namhlanje kwavunyelwana ukuthi amalungiselelo abo asephelile sokumele ukuthi kungenwe emthethwandaba ngolwesithathu. Khathesi okuzabe kusenziwa ukuthi sesizabe simelele ukwamukela amagqwetha ethu avela kwamanye amazwe. Ngisasa ngalokho okuthiwa ngesiyawa ama-logistics ukubona ukuthi abantu bethu bakhona, abantu bethu banezimoto ezizabe zibathatha lapha zibathala phana, amaphepha ethu wonke aseduze njalo alapho singawathola khona ngesikhathi wakini.